So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 14 Mpalakazi 2020 ngu Praxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Wonke amazwe aromlandu uhlangothi lwesathi ukuthi asukume nxa sokuthe kwaba le ingozi yabahlamuki enjengaleyi xa sikhangele banabo ukuthiwa ngama Islamist extremist. So kuyadinga ukuthi uhulumende wonke nje wesathi ngoba sokungahlasela eZimbabwe kusasa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ulubhekisekwe Mozambique ukuyazusisa udaba lwasebelisa kulelo lizwe abokholo lwesi Islam abedlulisa amalawulo.
Sonke silapha kubulawa sekwazibona ukuthi ngolwa manzi luhluphile. Ingakho sacela ukubona abaphathi nzambo abaphezulu abecounseling ubana-ke njengoba ke lizulu selinile okwakathesi amanzi bekwasekhona besivulele ona la ukuthi ngelanga lithisi benxa bengavula 2 hours.
Uzulu wakobulawayo uthi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho sokubakhipha ubuntu sebezinkulungwane ezilishumi lanye 11,246 asebehlolwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebezinkulungwane ezilishumi lanye 11,246 asebehloliwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Abasinde kulomkhuhlane sebezinkulungwane ezidlula ezithobomune munye 9,451. Abalokhe begula bayedlula inkulungwane iyodwa lengxenye 1,658. Labulala abangamakhulu edlula amathathu 307. Ezwekazi le-Afrika kutholakele abantu abayedlula izigidi ezimbili 2.4 million bele COVID-19. Labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amahlanu 56,360. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula ayisikhombisa 72.4 million abahlaselwe yileli gciwane. Labulala abedlula isigidi lengxenye 1.6 million. Elemelika lokhe liyilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyanwe bele COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezilishumi lanhlanu 16.3 million. Abulala inkulungwane ephosi yamakhulu amathathu 299,246. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ulubhekisekwe leMozambique ukuyazwisisa udaba lwasebelwisa kulelo lizwe abokholo lwesi Islam abedlulisa amalawulo. Ingcithi ezicubungula izombusazo zithele eZimbabwe njengawo wonke amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika kumele lidlale indima enkulu ekuncediseni eleMozambique ngoba lingozi ingachaphela emazweni angumakhelwane. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhambo lukaMnangagwa lwenziwa ngesikhathi amazwe asemhlubulweni wangezansi ye-Afrika aweSADC esevumelane ukuba udubo lusemozambique alusoze luphelele elizweni lelo kuphela njalo lulakho ukuphazamisa komnotho emazweni angamalunga. Elemozambique libhekane lodubo lokulwisana labahlamuki bokholo lwesi-Islam abedlulisa amalawulo abangasafuni umbuso okhona elizweni lelo. Ingcishi kwezombusazwe umnumzana Michael Ndiweni usekele ukungenela kweZimbabwe kulingxaki.
Wonke amazwe aromlandu kuhlangothi lwesathi ukuthi asukume nxa sokuthe kwaba le ingozi yabahlamuki enjengaleyi xa sikhangele banabo ukuthiwa ngama-Islamist extremist. So kuyadinga ukuthi uhulumende wonke nje wesadikhi ngoba sokungahlasela eZimbabwe kusasa njalo futhi ingozi izayenzakala ukuthi inxeba zaphelisa ukuhlasela amazwe esadikhi. So iZimbabwe layo ayiphephanga nxa sikhangele ingozi engalethwa ngabahlamuki la.
Okugcizelwe ngenye ingcitshi ecubulunga ezomnotho umnumzana Masimba kuchera.
Njengelizwe elilomngcwele leMozambique ngibona njengani iZimbabwe elowo kwenza ngendaba ezikhona eMozambique kodwa ngokubona kwami iZimbabwe ayila mali kathesi ukuthi ingenele militarily kakhulu ku Mozambique ngoba kathesi ilizwe liyahawula. So umbona njengani ukuthi singenele militarily u MP yona le eMozambique ukuza sihlupha.
Umnumzana Pride Mkhono ocubulunga ezombusazwe uthi kuqakathekile ukuthi iZimbabwe njengawo wonke amazwe akulumhlubulo akhangelisise ngelihlo lokhozi umumo oseMozambique.
Ilizwe leZimbabwe lilakho okumele likwenze ukuthi kulungisiswe indaba zodlakela ezenzakala eprovince yeCabo Delgado eMozambique. Lokhu kungenxa yokuthi iZimbabwe singabamokhelane leMozambique, njalo iMozambique kulapho kuvela khona oyili yethu yenenge esebenza ezimoteni ivela eBeira. So kutshengisela ukuthi nxa kungaba lodlakela longahlalisani kahle eMozambique, sizabona ama-pipeline ipipe lethu naleyo isingasahambi kahle kahle. Ngenxa yalokho kumele iZimbabwe ibe ngenye yamazwe akwanise ukulungisisa lolu daba olwehlakele.
Umnumzana Buster Magwizi owakwaba kubutho njalo walwa impi ekuviyole Zipra uthi inkokheli yeSADC ayingathathi lula ingozi engadalwa ngama-terrorists esi-Islam kulumhlubulo.
Kuqakathekile ukuba nasincedisane lamazwe esakhelane lawo ngoba abadlovi laba ababuyayo abanye bakhona njengobana sebebaliwe ukuthi ngama-Islamists kuyafanana leBoko Haram, i-ISIS. Kodwa ke okwenza ukuthi kube lobudlova lobu ukuthi ihulumende zethu thina khona lapha eSouthern Africa kaziphathi kude abantu bakibo, yibo ke abaletha laba abazodlova phakathi kwethu.
Incithi zithi kumele amazwe la azwisise imbangela yokulwisa kwama-terrorists lawa kwelo Mozambique. Uhulumende weZimbabwe uthi uyayibona ingozi lomonakalo ongadola ngabahlamuki besi-Islam abedlulisa amalawulo hathi kwelo Mozambique kuphela kodwa lemazweni angomakhelwane. Yikho ethethe inyathelo lokuthi uMongameli Mnangagwa ethekelele kuleyo lizwe ukuze akhangelisise ukuthi lingancediswa ngayiphi indlela. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
UZulu wakobulawayo ukuthi ukusilela kwamanzi sekubakhipha ubuntu ngoba iningi seliwathola ebusuku kuphela. Osekudala ukubana basebenzise iganga lokuhlala ezindlini kungahlanzekanga. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngenxa yokukhula kodubo lokusilela kwamanzi kobulawayo, umasipala waleli dolobho uthi usebanjwa ngamandla okwabela amalokishi amanzi ngamalanga ehlukeneyo. Ilokishi ngalinye lithola amanzi ngemva kwensuku eziyisithupha. Laloba kunjalo, izakhamizi zamanye amalokishi zikhala ngokuthi sezilenyanga ezimbalwa zingatholi amanzi. Umnumzana Prince Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo uchasisa ngobunzima abahlangana labo ngokusweleka kwamanzi.
Sonke silapho kobulawayo siyakwazi ukubona udubo lwamanzi luhluphile. Ingakho sicela ukubona abaphathi ntambo abaphezulu abekhanseli ngokubana-ke njengoba-ke izulu selinile okwakathesi amanzi bekwanisa ukuthi khona besivulile wona kaba ukuthi ngelanga ithisti benxa bengavula 2 hours kuze siphathiswa ngoba nxa sikhangela imisebenzi eminingi vele ukuze siyenze ebidinga amanzi.
Unkosikazi Ethel Chuma oyisakhamuzi seNkulumane uthi akusebenzeki ukulondoloza ukuhlanzeka emizini yabo ngamanzi abawatholayo.
Amanzi abuya ilanga litshonile kusisa ayabengekho. Liphongwalawa kwesikhatshanyana kwesinye isikhathi nje athatha kuyimzwango ngamahola nje okulutshwana engakaqedi lokukhelela lokuwatsha ngoba nxamhla amanzi ewili. Kuba le misebenzi ethu eminingi emele yenziwe lihlanze izindlu zokuzinceda zokuzisiza athi isikhathi eside kufuna ukuthi usebenze amanzi uhlanze uwatshe impahla wenze into yonke. Pho ke asithole isikhathi eseneleyo kumbe kwesinye isikhathi awafinyeleli kithi size secela komakhelwane pho amanzi okucela. Kawafani lamanzi ozikhela wona empompini.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Melissa Sithole ukhala ngesikhathi esibuya ngaso amanzi esingahlelekanga.
Ama-timetable akhitshwa kuqala ayekhipha iqiniso. Khathesi kunzima ngoba amanzi engahamba ahambile awabuye. Kwezinye indawo selokhe amanzi engekho, izikotsho lazo azikho ezaneleyo. Abaletha amanzi babuya ngesikhathi sabo. Lokhu kusuka kube ngani yingabomo ngoba ngabe baya lungisisa besibuze besibatshele ukuthi kungenziwa njani.
Ngalokho usikhwica mfundo uLerato Nare ukhuthaza ikhansili yakobulawayo ukuthi ixoxisane loZulu ukuze ithole amacebo okulungisisa lolu dubo lwamanzi.
Ngingaya emphakathini engelabantu ngibabuze ukuthi singafikisa njani amanzi. Kuzamele sithembe ukuba umphakathi uyenelisa ukucabanga njalo uyakwanisa ukwenza. Khathesi sikhutha udaba lokuba abantu bekhansili bacabanga ukubana yibo abalengcazelo.
Okwamanje amanye amalokishi athola amanzi kuma water kiosks akhiwa izinhlanganiso ezizimeleyo, kuthi amanye athola amanzi ezikotshweni. Ubulawayo unatha emadamini ayisithupha kodwa amanye awo awasela amanzi ngenxa yokungani kuhle kwezulu okweminyaka emithathu ilandelana. Uhulumende walaya umansipala wakobulawayo ukuthi adinge ezinye indlela zokuthola amanzi. Ikhansili yona ithi ngaphandle kwamanzi avela emigodini yasenyamandlovu aquifer ilakho ukuthola amanzi avela edamu lekami. Ithi njalo kudingakala izigidiphosa eziyisitshiyagalombili zamadola ezemelika i-$77 million ukuthi lilungiswe uhlupho lwamanzi kuleli dolobho. Kodwa ugatsha lwentuthuko yezabelo luthi kudingakala izigidi eziyisitshiyagalombili zamadola emelika kuphela i-$8 million. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abakhetha umongameli kwelemelika ababizwa ngokuthi yi-Electoral College bakhangelelwe ukuhlangana namhlanje bevotela umnumzana Joseph Biden, loba nje umongameli Donald Trump esithi wanqoba kukhetho olwenziwe ngolwezi. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba abakhetha umongameli kumele benze lokhu namuhla kulandela ukuhlelwa kwempumela yokhetho lolu zizabelo zonke. Lokhu kwenziwa ngeviki ephelileyo loba uTrump befuna ukuthi iJohnson Supreme Court lilahle amavoti wonke eGeorgia, Michigan, ePennsylvania lapho athi ukhetho lwebiwa libandla lamademocrats. ISupreme Court yathi ayiboni ukuba ingahlolisisa udaba lolu ngoba izabelo zalahla amacala wonke aphanyekwa nguTrump esithi uqilwe nguBiden lebandla lakhe. Lokhu esithi waqilwa loba kungelabufakazi. Ukhanya engani akukho okunye angakwenza emthethwandaba. Ngakho-ke usezama ukuthi abakubandla lakhe edale le-House of Representatives bezame ukuvimba amavoti kaBiden edaleleli mhlaka-6 wozibandlela. UTrump lokhu esethula imbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi wanqoba ukhetho lukamongameli. UBiden ulama electoral votes edlula amakhulu amathathu 306, uthi uTrump ulangamakhulu amabili lamashumi amathathu lambili 232. Wanqoba ukhetho lukamongameli kumele athole amavoti angamakhulu amabili lamashumi ayisikhombisa 270. Incwadi kwezombusazwe ezimeleyo yodwa umnumzana Busani Mbuso Ntini uthi ukhangelelwe ukuthi abakhetha umongameli bazalandela umthetho bavotele uBiden.
Trump usiyabheka ukuthi hhayi bekungani thiwa bengakazimiseli ukuphuma esikhundleni, lokhu eqhubeka ebhidlisa, lokhu eqhubeka ephambanisa i-transition. Sithemba amavoti lawa azahamba kuhle, uBiden uzangena esikhundleni ngoJanuwari.
Abasekela uTrump abanjengomnumzana Steve Scalise umele isabelo seLouisiana edalele House of Representatives uthi kazimiselanga ukwamukela amavoti kaBiden njengabanye bakhe abasekela uTrump abazama ukuguqula impumelo yokhetho ezabelweni eziqakathekileyo owanqoba khona uBiden. Idalele House of Representatives leSenate akhangelelwe ukuthi azemukela ama-electoral votes mhlaka-6 zibandlela akhulume ngawo kulabanye abazaphikisa impumelo yokhetho lukamongameli olwenziwe ngolwezi besithi lwebiwa libandla lamademocrats. UBiden wanqoba uTrump ngamavoti adlula izigidi eziyisikhombisa elizweni lokhu ejikelele, kodwa amavoti la kawatsho ukuthi usekhethiwe ukuba ngumongameli. Amavoti anamuhla yibo abalamavoti akhetha umongameli bethunywe izabelo zabo. Akwaziyo ukuthi ele Melika lizasebenza njani leleZimbabwe uBiden engangena esikhundleni ngozibandlela. Kulabanye abathi kababoni uBiden eguqula ezombusazwe eZimbabwe. Umnumzana Pepisani Sangweni ngomunye wabalombonolo.
Ngibone ukuthi kukhona into azoyenza mina uBiden for iZimbabwe as long kusaphethe yona le ayi-ruling party yabomnangagwa. Angiboni kukhona kuzokwenzeka ushintsho oluzolwenzeka kuleyana indawo ngaphandle kokuthi kuphume iparty ruling party le elonto zeZimbabwe.
Lokhu kusekelwa umnumzana Garnet Ngulube.
Asazi ukuthi ngaba khona umehluko ongenzakala. Kodwa ke okwakuvele kufake iZimbabwe kuma sanctions yini makuthi akulungiswanga lokhu kwenza yapha kuma sanctions. Kusho khona ukuthi kuzahlala kunjalo kusiya phambili amasanctions azahlala ekhona yalo sahlala sihlupheka. Thina into esiyicela ukuthi iAmerica leNgilandi zisicelele zisikhulule embusweni weZimbabwe siyahlupheka thina singabantu bemathebeleleni siyahlupheka sifuna ukuphuma embusweni weZimbabwe yikho phela abangasenzela khona okungcono kakhulu abangasenzela khona ikona lokho
kulabanyezabelweni ezijene kule Melika abathi betuselwa okumangalisayo ngabasekeli bakaTrump abathi akumelanga uBiden angene esikhundleni sikamongameli. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngokips.
Kulive talk lamhlanje sikhubekela phambili sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 kanye lomuthi we-vaccine ukuvikela lomkhuhlane. Ngesikhathi ukuqhubeka wonakala ngamandla umumo womnotho weZimbabwe, abantu abaningi bakhala ngokuthi sekusiba nzima ukubana bafinyelele usekelo lokubhadalela indleko yokwelatshwa phansi kwenhlelo zama-medical aid. Intatheli zindaba yethu ye-Studio 7 uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abumanyeni kwenhlanganiso ezimela abama-medical aid Association of Health Funders of Zimbabwe babika ukuba isilinganiso sokuyisitshiyangalombili ekhulwini kuphela 8% sabantu bonke beZimbabwe yiso esikunhlelo zama-medical aid. Ngakho-ke bathi kuyadingakala ukuthi lesi silinganiso sengezelelwe okuzwayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso ezisebenza eZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Jafet Moyo, uthi akusafani lakudala lapho abaqhatshi ababebhadalela izisebenzi ukuba ngamalunga enhlanganiso zama-medical aid societies.
Abantu abaningi balahlekelwe ngama-insurances, ama-employers kasabhadali ama-medical aid ebhadalela izisebenzi zawo. So izisebenzi eziningi sokufanele zizibhadalele.
Umnumzana Joseph Mutemeri wenhlanganiso ezisebenza zasemapulazini General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe uthi udubo lokuswela uncedo lwama-medical aid lukhona kumalunga abo, wona azele ehleli ethola kono eliphansi kakhulu. Kunje vele izisebenzi ezinje zithwele gadalala ukuphandela imuli zazo. Intengo yempahla ikhuphuka mihla ngemihla entweni ezifana nama-school fees lokudla.
Kwakathesi akula i-medical contribution ekhwaniswa lezisebenzi ukuthi bazibhadalela ngokwabo. But i-medical aid bona ukuthi i-workman compensation the statutory instrument 197 is a force ukuthi isiqashi zibhadala ama-medical aid facilities bancedisa izisebenzi.
Umoyo uthi udubo yokuthi abaqhashi labo sokubasinda okwenza bengasazihluphi ngokubhadalela indleko leyi osokuphazamisa njalo lezinye imbhadalo eziqakathekileyo ezinjengamapenshini lamanye ama-insurance. Kanti njalo kube lo dubo lokuthi amanye ama-medical aid engasamukelwa endaweni eziningi ezelatshwa abantu.
Sesibone ama-service providers amaningi athi loba usugula loba ufuna ke ngaba yimithi nxa ule card le medical aid bathi hayi silinanzi bhadala phambili ubususiyakema ke imali yakho ku-medical aid.
Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezembadalo kunhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Medical Association Zima, udokotela Shingirai Mac uthi inkinga ikuma-shortfall abangelwayo kungamanga kuhle kwesimo somnotho welizwe ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe lapho liqhathaniswa le mali yakwamanye amazwe.
In my opinion, actually rest on economic stability. And I think for the past 3 months, there has been signs of stability. And this is generally meant to be a better way.
In King, in Kuru, Mumu, Wamunoto, Omele Ulungisiso.
ukuthi abantu kumele bazwisise ukuba amapolicy abo ale co-payment na kumbe hachi, ngoba ekhona amanye angena ama co-payments, ngoba kunje uthi kuhlukuluza odokotela nxa imbadalo ingathatha isikhathi eside esifana lenyanga kumbe inyanga ezimbili kumbe ukwedlula ingakabhadalwa ngabama insurance loba abama medical aid societies. Uhulumende ngakwelakhe icele wethula uhlelo lwe national health insurance ngenhloso yokuthi umuntu wonke enelise ukuphathiseka kalula kulokusebenzisa imali phambili edinga usekelo lokwelapha esibhedlela nakundawana ezijeneyo. Uhulumende uthi kunje ulolunye njalo uhlelo olwe medical aid bill olujonge ukuqondisa indlela ama medical aid societies azasebenza ngayo ngendlela engaphathisa uzulu kuleli. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Abantu abadabuka eZimbabwe abedlula inkono yongane lengxenye 1670 asebehlala kwele Kenya bemukele ngenjabulo ukuphiwa kwabo amaphepha okuba yingxenye yakulelo lizwe i-citizenship. Umnumzana Michael Sibindi ngomunye wabaphiwa amaphepha la ngomgqibelo enkundleni yeNyawo Stadium ngumongameli Uhuru Kenyatta emkhosini wokuthakazelela uzibuse walelo lizwe. Usibindi ocabangela ukubana ngabe dabuka emadobo esabelweni seMathebeleland South uthi bafika inkulungwane ezine abadabuka eZimbabwe abafisa ukuba yingxenye yakwele Kenya. Uxoxa ngodaba lolo loGibbs Dube weStudio 7.
Abazali babuya ngapha eKenya ngenxa yevangeli, yikho ke basithiye kuleli lizwe leKenya. Sikhulele kuleli lizwe leKenya, ubutata sesile zimuli silapha eKenya. Yikho ke siqale ukudinga izincwadi ukuthi sibe nezincwadi okule minyaka eminingi, kodwa ke kuze kwagcina sokuphumelela ukufika ngomgqibelo sesizinikwe ezandleni.
Lizinikwe mbani?
Sizinikwe ngupresident Uhuru Kenyatta oweKenya.
Singathi konoko ke ukubona njani ukunikwa kwenu?
Sajabula kakhulu, sajabula kakhulu ukuthi akuna kucabangela ukuthi kungenzakala into enjalo. Ngethemba lokuthi nana layo uNkulunkulu wajabula ngakho ngenxa yokuthi asizilethanga ngapha kuleli lizwe, salethwa yilizwi likaNkulunkulu nabazali bethu. Imisebenzi yakhe ukuthi sikwanise ukuyisebenza, sihamba sikhululekile.
Singathi kunikwe abantu abangaki khonokho i-citizenship?
Bekhuluma laphana bathi inamba eqala ukunikwa ibi-1760.
Ye, so bathi bazanika abanye yini futhi?
Ye, ukurejista esakwenzayo ibhuku lethu lilabantu abafika ku-4,000.
Ehe.
Yikho ke bekhuluma bathi bathi nana baqale nge-1,600 yena le abayitshoyo ukuthi yiye aqale ngayo, kodwa-ke kutshengisa ukuthi uyabala bekanika abantu njalo. Ukurejista esakwenziwayo sarejista ukufikela nomntana omncane ozelwe namhlanje. Yikho-ke ukurejista esakwenziwayo sarejista ukufikela nomntana owayezelwe ngalemelo langa wayefikitshwa ebhalwe registration yakhe, i-certificate of registration, okutho ukuthi nana uzakwanisa ukuthi engakhula ezidadireei-ID engela muntu ozamdinga ukuthi emncedise ngenxathi uyabe sevele eserejistiwa yakhe eyi-citizen.
Abazali benu xa belitshela bathi babevela kuyiphi indawo eZimbabwe lize lizefika khona ngapha?
Besitshela bathi nana basuka ngevangeli, basukela eZimbabwe besiya fika eSouth Africa. Bathe bevela eSouth Africa bekhwela bebuya eZambia, befika eZambia besukuma eZambia besiya eTanzania, sozobhedisela sebelapha eKenya.
Kuthiwa babehamba ngevangeli bethumayela yonke indawo leyi, babe lebandla elithiwa kuyini? Isonto yabo kwakuthiwa kuyini?
Isonto yabo yona lethwa bayibiza besithi i-Gospel of God Church ekaJohane.
Umasowe, ye, singathi wena
elizweni leZimbabwe.
Ye, singathi wena ngokwakho Sibindi kuthiwa lina vele lijabuka ngaphi kwele Zimbabwe? inapeli zala kona sivili, inkaba yenu.
Vati wona sitavuge matopo.
Ehe. Bayacho ukute matopo ngapuwa nkona ngabe kuluma.
Mina anga vili kona, mina nkwazi. Nikuluma jenye ngayo kutelo angabazo hali kutuwa jese mkisa majugu vya kona katese nge zungati.
Yee, so ukutola kwenu ingwati lezi kucho nisivili gini lonke ukutola ingwati lezi.
Ingwati lezi giti. Isinika ukuthi sesikhululekile ekuhambeni lapho siyabasifuna ukuya khona ngevangeli sizohamba ngokutsho kwakhe umnikazi waleli bandla wathi nana singafika lapho eKenya yikho kutwana nakuseyikweta phakathi laphakathi kwelizwe selizasuka lisisa ivangeli leli emazweni wonke kusiya phezulu lize lefika kwa-Israyeli. Sile ndawo ezathwana nazihambe wakulelizwe ekuthwana nakuse-Ethiopia kwa-Israyeli ko-Britain ko-German ko-America nakwi-India kuzocina nakwa-Australia. Yikho-ke konke rekulo la mazwe kule nkulumo wayikhulumayo ukuthi ningafika kulele lizwe lizayenza okokuthi ningafika kuleli lizwe lizayenza okokuthi konke kwakhulunywa ngomnikazi evangeli lethu.
Lo bekungumnumzana Michael Sivanda odabuka eZimbabwe osehlala kwele Kenya ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseNairobi. Kwezemidlalo isikhulumele seqembu lenguqu ele Highlanders Ronald Moyo usethembise abalandeli beqembu leli ukubana amakhawusi afana lalawo avunulwa ngabadlali asizatholakala kuzo zonke indawo zelizwe kanye lakwamanye amazwe. UJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leHighlanders lilobelane isivumelwano esemvunulo yokugqoka nxa iqembu lidlala lalapho lizilolonga labe on the ball. Njalo isikhulumeli seqembu Ronald Moyo uthi isifiso sabalandeli sokuba labo bagqoke njengabadlali sesisafezeka.
Ya ama-replica sekhona sibili. Abalandeli bazagwanisa ukuwathola ikakhulu labo abaseHarare lakwezinye indawo nje ezingaphandle kwakobulawayo ikakhulu endaweni zeMashonaland. Bazagwanisa ukuba bewathola e-shop ye-Better Ball Sports. Kwaso kusithi lapha kobulawayo abantu bangabuya bezowakhangela kunumber 50 Robert Mugabe Way lo 4th Avenue e-ofisini ya Highlanders Football Club. Singathi thina ngolwesithathu siyabe sisenelisa ukuthi sitshele abantu ukuthi ngaphandle kokubuya e-ofisini ya Highlanders yiwaphi amashopu abangahamba kiwo ukubana bayayithenga.
Abalandeli beqembu leHighlanders balesikhathi eside bekhalela amakawusi afana lalawo asetshenziswa liqembu kodwa bengawatholi, kanti ukuthengisela abalandeli amakawusi yindlela yokwenza imali emazweni aphetsheya. Abalandeli bamaqembu kuleli bacina begqoka amakawusi amaqembu aphandle kwelizwe. Umzekeliso ngabalandeli beqembu leHighlanders abavame ukugqoka amakawusi amaqembu afana leOrlando Pirates, iNewcastle kanye leJuventus. Ingqobe isisalele kubalandeli beqembu leHighlanders kanye labeqembu leDynamos lalo elilo belane isivumelwano esifanayo labe on the ball ukuba bathenge impahla ezalethela amaqembu omabili la imali. Ngolunye udaba lumelana lomdlalo wenguqu sekusaziwa ukuba amaqembu aphumelele kumidlalo yezibaya kumncintiswano ye-UEFA Champions League azadlala njani kusigaba esilandelayo. Iqembu leBorussia Gladbach lizadlala leManchester City, eLazio lizadlala leBayern Munich, iAtletico Madrid izadibana leChelsea, iRB Leipzig izadibana leLiverpool, iqembu leporto lizadlala lele Juventus, iBarcelona izanqikelana leParis Saint-Germain, iSevilla izadlala leBorussia Dortmund, kuthi iqembu leAtalanta lizadibana leReal Madrid. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singeke ihlukane isihlobo othe sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ulubhekisekwele Mozambique Ukuyazwisisa udaba lwasebelwisa kulelo lizwe abokholo lwesi-Islam abedlulisa amalawulo. UZulu wakobulawayo uthi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho sokubakhipha ubuntu. Sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lanye, 11,246, asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.